sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mtwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlaka 7 kwenkwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokwedlule phose iviki ungelamuntu otholakale elegciwane le coronavirus elizweni, khona sokuhlolwe abantu abedlula inkulungwane ezimbili lanhlanu.
Kungakho ngesithi siye saxwayisa abantu ukuthi kungcono ukuthi bahlale khona lapha kwelaseMzantsi Afrika, ngoba isimo singcono kasifani nokuthi bahambe baya kwelaseZimbabwe, ngoba siyazi ukuthi kwelaseZimbabwe ukudla kukho.
Elinye njalo ihlekana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eselibalekela indlala kulelo lizwe likhangelelwe ukufika emngceleni weBeitbridge lamhlanje. Umsitheli uRegistrar General uMnumzana Clemence Masango ubotshwa esetheswa icala lenkohlakalo ngemva kokuthenga imota ezinhlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kwedlule phose iviki kungelamuntu otholakale elegciwane le coronavirus elizweni, khona sokuhlolwe abantu abedlula inkulungwane ezimbili lanhlanu. Embikweni oyethulwe izolo, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa abahloliweyo, bonke batholakala bengelagciwane izolo. Kulabantu abangamachumi amathathu lane abatholakala belegciwane leli, kwabhubha abane. Kunjalo nje, elinye ihlekana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa likhangelelwe ukufika emngceleni weBeitbridge Border Post lamhlanje ekuseni livela eSouth Africa ngesikhathi iningi lisithi liyehluleka ukuziphilisa kulelo lizwe njalo elivaliweyo kuyindlela yokulwisana lomkhuhlane weCOVID-19. Kulabantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu i-150 asebebulewe ligcikwane le-coronavirus kwele South Africa. Uhulumende weZimbabwe uthi baningi abakusimo esifanayo abakwamanye amazwe abafuna ukuza ekhaya. Amabhasi athwala laba bantu abalisa i-Eagle Liner, DNC, Mzansi, le-Delta Couches. Abantu bayazibhadalela imali yokugada kanye leyokuthola amaphepha asemthethweni awucaphisa emngceleni. UMnumzana Vusumuzi Sibanda, umqondisi wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum, utshele uSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi mhlawumbe abanye asebecele ukubuyela ekhaya abalalwazi lokuthi befika nje bazahlaliswa bodwa ku-self-quarantine, lanxa lokhu kulotshiwe encwadini abaziphiweyo.
Kusuka ngokuthi basukela kuliphi idolobha kwelase-South Africa, kanti futhi lawo mabhasi azobabeka kwelase-Beitbridge lapho bazogcinwa khona amalanga angamashumi amabili nanye ukuze bangayothelela abanye umkhuhlane we-corona. Isixwayiso besisenzile kulabo abantu abaningi ukuthi uma besahleli lapha kwelaseMzantsi Afrika kunemizamo ethile esiyenzayo njengenhlanganiso nenhlanganiso ezihlukeneyo ukuthi mhlawumbe bathole ukudla njalo bathole ukuthi basizakale, ngoba singena siqiniseko sokuthi bazokwanisa ukuthi bakuthole lokho njalo uma sebethe bahamba kwelaseZimbabwe. Okwenza ukuthi sixwayise abantu ngalindlela kuyikuthi ngoba siyazi ukuthi uma befika lapho mhlawumbe kuzoba nzima ukuthi bathole ukusizakala kumpe bathole ukudla, kanti ke baphoqwa isimo khona ukuthi basuke kule ndawo ngoba nakho balambile, kanti futhi uhulumeni ubengakakukhuphi ukudla lokho athi uzobanikeza khona. Kodwa bekungcono ngoba zikhona izinhlanganiso ezizimele ezisabanikeza ukudla. Ikuthi nje abantu bayasuke bayitshela ukuthi kungcono ukuba sekhaya kunokuba ezweni langaphandle, kodwa besingakuxwayisi lokho ngoba njalo sisazi ukuthi akunayo indlela engcono ezobenza ukuthi bathole lokhu kudla okuyikhona abasuke sebekubalekela lapho ukuthi bayalamba.
Siyananzelela ukuthi kweZimbabwe kule ngxaki eziningi ezihlupha abantu abaku lockdown, njengokusilela kokudla, amanzi lokunye. Singathi impilo isimbi kakhulu yini kwele South Africa ukuthi kungidlula okuseZimbabwe.
Ake ngithi kungakho ngesithi siye saxwayisa abantu ukuthi kungcono ukuthi bahlale khona lapha kwelase Mzansi Afrika ngoba isimo singcono kasifani nokuthi bahambe baya kwelase Zimbabwe ngoba siyazi ukuthi kwelase Zimbabwe ukudla kukho kanti nakhona namhlanje besizwa nje ukuthi mhlawumbe ungatholakala usizo olwezi olungaba u 7 million US dollars kodwa lusizo lokuthi abantu balashwe kulwiswe umkhuhlane we corona kanti kakulona usizo luzenza ukuthi abantu bathole ukudla into engicabangayo ukuthi abantu bona mabebona uhulumeni bayitshela ukuthi uhulumeni uyasithanda mayethi kasi ekhaya benga ukuthi empeleni isimo abasibophezela kusona kakusona leso esilula njalo esizokwenza ukuthi impilo zabo zibe ngcono yilabo abantu esizobabona futhi kungekudalanga sebefisa ukuthi bajike lapha kwelasemzansi ngoba sebefike behluleka ukuthi baphile abantu bona bayathatheka bazitshela ukuthi ngoba kusekhaya kungcono siye ekhaya ngoba kasazi ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani kodwa njengesimo esisibona lapha eSouth Africa ngesokuthi uhulumeni waseSouth Africa uye wathi uzonikeza abantu bonke ukudla banikeze nabangasebenzi izimali khona bese singakakuboni kusenzakala lokho kodwa ngoba bekushiwo bekuzoba nendlela ukuthi labo uhulumeni leyo mali athembi ukuthi uzoyikhupha iphume ngoba uhulumeni walapha eSouth Africa angeke ayeke laba bantu bengatholanga ukudla ngoba uma bengasatholanga ukudla nezimali kusho ukuthi bazophoqeka ukuthi baphumele ngaphandle emgwaqweni okuzokwenza ukuthi mase bephumile bese bebhebhethekisa ukuthi lilana kwalomkhuhlane we corona ngakho bese sesingxoxweni nje naye uhulumeni ukuthi siqiniseke ukuthi abantu bakuthola ukudla njalo baphinde bathole nalolo sizo lezimali laba bangasebenziyo bese sibona ukuthi labo abangenawo mhlawumbe amaphepha bona basizakala ngalophu hlobo ngoba ukushiya intutshana eyodwa nje eyokuthi umuntu agule kuzobangela ukuthi izwe lonke bese liyagula kungakho sisithi besingaxwayisi ukuthi abantu bathatheke bagibelela amabhasi ngoba bathatha nale mali encane kanti ke futhi kasazi nokuthi mase befike lapho emngceleni lapha bayosala khona bazoba nayo na imali yokuthi basuke lapho baqhubeke ngalolu hambo besiye endaweni ezihlukileyo mase befike nawolezo zindawo bazofike badlene kungakho sithi liboni thina njengenyathelo elihle elithethwa ngabantu abanengi kodwa ayikho into esingayenza ngaphandle kokuthi baxwayise nje kuphela
lo ngumnumzana Vusi Moses Banda umqondisi wenhlanganiso yeAfrica Diaspora Forum ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eSouth Africa Abenhlanganiso ezizimeleyo eziphatheke kunhlelo zokulimukisa uZulu ngomkhuhlane we-coronavirus sebamukele ngenjabulo usizo lwemali engange 7 million US dollars ephiwe iZimbabwe libhanga elikhulu lomhlaba eleWorld Bank izolo. Limali ikhangelelwe ukulwisana lokumemetheka kwalomkhuhlane we-COVID-19. Ibhanga leli lithe lanxa eleZimbabwe lilikweleda imali eningi likubone kufanele ukuthi liphathiswe ilizwe leli ngemali yokulwisana le coronavirus. EleZimbabwe likweleda iWorld Bank lamanye amabhanga afana leAfrican Development Bank kanye leEuropean Investment Bank imali engange 1.2 billion US dollars. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana Efi Dlela Ncube.
Usizo lolu luvela kuWorld Bank luqhakatheke kakhulu ngoloko uvikela impilo. Umakhelwane wakho angabe kukweleda angabe kwenzela okubi ngendlela enkulu kakhulu kodwa nxa esegulelwa esefelwe nxa esethelwa yindlu uyahamba uyencedisa khona yikho kwenziwe iWorld Bank. Sizabuzwana kwezikwelede ngemva kokuthi umemetheka kwegciwane lecorona sekuvinjelwe impilo zabantu beZimbabwe zavikelwa ngokuba angeke kuyekelelwe ukuthi abantu baphele ngokuba uhulumende weZimbabwe uyakweleda abantu asobe kahulumende weZimbabwe abantu asobe ezanuPF abantu ngabeZimbabwe ngabasemhlabeni ngakho kuyadingeka ukuthi bancediswe lanxa belezikwelede izikwelede zavulwe egameni labantu beZimbabwe kodwa imali yakhona yebiwa yangena lapha lalaphana lapha engabonakala ngakhona okwamanje kumele vikela abantu beZimbabwe iWorld Bank iyenza kahle ngendlela enkulu kakhulu
kumele isetshenziswe njani imali
imele igcinwe ngendlela enhle kakhulu ingasebenzi izinto lezi ezinye ukukampena kumbe ukugijima ngezinto lezi ezohlangothi olulodwa sesajwayela ukuthi izinto zeZimbabwe nxa zifika zibe ngezokuncedisa iZANU-PF uqinisa iZANU-PF kulokuthi siqinise abantu beZimbabwe le mali ifanele isebenze kuphela okwecoronavirus ithenge ama testing kits ivikele abantu iyenze ukuthi zonke izinto ezidingekalayo ukuze abantu beZimbabwe bavikeleke ku coronavirus zibe khona okubalelwa lokuthi ulwa ulwazi lokuthi bangazivikela njani abantu lube khona lufinyelele kubo bonke abantu kulezi ndawo lezi ezizo abantu abangagcinwa khona abanye abangabe besholela ukuthi sebelegciwane bagcinwe kahle belokudla begcinekelekile lingamemetheki igciwane hayi ukuthi ingene emakhoneni ibisi siyadliwa izigebengu lezi ezivele kudala zisidla imali.
Udaba lokuthi abaqhathi kabaseyi kubanjwa ngamandla ukuthi bahlole izisebenzi zabo i-coronavirus lile ubona njani?
Ngokubona kwethu vele i-government yeZimbabwe besenza ukuganga okukhulu kakhulu ukuthi ithi amankampani aphoqelelwe ukuthi ateste izisebenzi zingakabuyele emsebenzini. Kumele kwenziwe i-government yeZimbabwe. Kumele kwenziwe i-government yeZimbabwe kule mali yama-taxpayers izisebenzi zivele ziyabhadala umthelo ofanele ukuthi zivikelwe ngaphansi kwawo. Yamankampani ayabhadala umthelo okumele uhulumende awusebenzise ukuba ahlole izisebenzi zingakabuyele emsebenzini. Hayi ukuthi athi yena yamankampani kahlole lapho besenza ukuganga okukhulu. Kodwa lakho futhi ukuthi kuthiwe babuyele bengazange bahlolwa akusonto eqondileyo. Ngakho uhulumende umele abone ukuthi ziyahlolwa lezi zisebenzi yena ngokwakhe azihlole uhulumende zivikeleke izisebenzi kuvikeleke amankampani kuvikeleke abantu beZimbabwe hayi ukuthi kumemethekele ligciwane.
Umnomzana Efihlela Ncube ngowenhlanganiso elimukisa uZulu ngomkhuhlane we-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo, inhlanganiso ezibiza ngokuthi i-IM for Bulawayo Against COVID-19 ithi iyaqhubeka ngohlelo lokuphathisa uZulu ophanjaniswele impilo i-coronavirus ngokudla. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele esikhulumeli salinhlanganiso umnumzana uSen Sibanda.
Indawo thina lapho bese sinika khona ukudla bese sinike eNtumbane sanika lenjube khathe sisebenza sise elobhengula silungisa lezakhamizi, silungisa labantu be-social welfare, silungisa labafundisi kudinga ukuthi lapho ungaba lendlala khona kungathi. Ngakho lo msebenzi sizabe lapho nxa lapho esithola khona ukudla siyabe sisebenza singena kwamanye ke ama-suburbs.
Ukudla elikwabayo lokho likuthola ngapi kahle kahle?
Ukudla lokho okuningi sikuthole okunye kutholakala eSitco okubuye kulethwa ke ngaphansi kwalolu phahla oluthi lona amfobula against COVID-19. Njalo sithole omama abaseLondon ngapho e-UK abathi bona ngoqoki Ndlovukazi basinike labo impuphu esincedayo esiyayiqedisa nje ukuyinika abantu ngaleli viki. Njalo siyazi ukuthi bakhona abanye abaphandla base-America abanye base-Australia abalokhu besaziqoqa befuna ukuncedisa. Lokhu kusavulekile njalo isidingo lokhu sisikhulu kakhulu. Kuyadingakala amadolobha lokhu emaningi asikangene eLuveve, asikangene eCountry Park, asikangene kubonkulumane, kubonketha, zonke lezi ndawo kule ndlala. Asikakhulumi ngabophumula ngale kugcwele abantu abadinga ukuncediswa kakhulu. Ngakho siyacela kakhulu ukuthi nxa abantu beZimbabwe bengahlangana sincedisane. Ikanti uhulumende la siyacela kakhulu ukuthi nxa ungaba le ndlela lezi zimali uhulumende athi uziqoqile ezama-youth, athi uziqoqile ezabantu abakade bezisebenza, siyacela ukuthi ziye ebantwini bona labo kumele ziye khona ngoba kuzasincedisa lathi ngapho ukuthi inani lethu labantu okumele sibancedise libe lilutshwane.
Umnumzana uSen Sibanda ngowenhlanganiso ye-IM for Bulawayo Against COVID-19 Monitor. Ubeqoqa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Umsitheli kumbe uRegistrar General umnumzana Clemence Masango ubotshwa esetheswa icala lenkohlakalo ngemva kokuthenga imota ezinhlanu. UMasango wetheswa amacala ambalwa abalisa ukungethembeki ngokuqatsha amankampani kumbe amathenda ngesilungu. Ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje ekuseni. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. I Iphephandaba leChronicles lithi kulamadoda abehlome ngembobho ahlasele indawo yokugcina impahla eZimbra. Bantshontsha amabhokisi embodlela zomuthi wokukhwehlela iBronchclear onathwa ngabanye njengezidakamizwa. Amabhokisi omuthi la abikwa ebiza imali ngamadola azinkulungwane ezingamachumi amabili $20,000. Iphephandaba leChronicle lithi uArnold uzwa kwenamo ohlala elokijini leChabalala uxutshaniswe ngamapholisa esemoteni ngemva kokuntshontsha impahla ebiza amadola ayinkulungwane ezingamachumi phose amathathu $27,000 ebizisemoteni edolobheni lakaBulawayo. Ukuzwa kwenamo uphume emoteni weqa walimala. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Mina ngu-Anita Ndebele, ngilapha eGungabheke esandleni. Into engiyizwayo nge-MDCT le-MDC Alliance, uma kukhuphe noma engaze uyaphuma uyaxotsha abantu angeke athole lutho izihlalo. Kwehlule unkomo, unkomo wayehluleka engumndebeli. Ishona kalivoteli indebeli, thina ite sivotela amashoda. So akhohlwe ukuphinde ukuthi noma ekhiphe uChamisa, abantu bakaChamisa yini uzawina ngokuthi ngumakhuphi. Evele wayezinje akula plani lapho yakhona, vele sefuna nje ukuthi izanwe masithi wonke, akula lapho yakhona. Njalo kati uzathina usengumkhokheli, kati lo munye umsekeli wakhe la bekhuluma last week kuthanga ethena yena umakhuphi usezikhuphile nguye sekhokheli i-MDCT. Kati kuhamba njani kwabo kumakhuphi? Lo ungaseyengaphi lo tena nguye sekhokheli i-MDCT umakhuphi esexotshiwe? Umakhuphi la uyayavule ngumama Shua, kati wenzayo? Kakhohle unkomo wehlule ukuthi awine ama-election ngenxa yokuthi ishona kalivoteli indebele. Thina ite ngaye amashona asivotela ngalathi siyawina.
Ngiyabingelela basakazi be-Studio 7 nabathandi labalaleli be-Studio 7. Okhulumayo uGift Sondoku uFoka Ndlovu laphana ePlumtree endaweni yakoGambo ngaphansi kwenduna uGambo. Ngibingelela kuzo zonke iy'nkokheli ama-traditional leaders akithi induna nabosobhuku. Ngibingelela laphana induna ubaba uKhayisa. Ngikhothama la kuso isilo ubulelani kalobhingi lakaKhumalo. Basakazi bengithanda ukuphawula ngendaba le esizwa kumaphephandaba yokuxoshwa kwama-members of parliament e-MDC Alliance. Iyangixaka lento ukuthi kanti lawo ma-MDC ma-MP members axoshwayo okuthiwa khona ngoba inkantolo yathi khona uChamisa kwakufanele uMakhuphe act after kushona kaTswangirai. Ngiyazibuza ukuthi kanti lawo ma-members of parliament ekhethwa kulelo parliament akhethwa eyiqembu le-MDC kaTswangirai or akhethwa MDC Alliance. Mbese ngizibuza ukuthi kanti yona izeki yathi iregister MDC Alliance yayithi iregister iparty ebivele exister or a new political party. So if it was a new political party, amboni mina ukuthi bale case lapha. Njalo ngiyazibuza mina ukuthi mawungabu lo ngilomuzi nginje ngingundlovu ngibese ngiyachona abantu abamsebenzi besala besilwa bebanga ifa. Kuthi ngemva kwesikhathi omunye eyakhe umuzi wakhe laphana, omunye eyakhe umuzi wakhe laphana, kuthi omunye oseyifeyila ebese enkantolo ethi hayi kodwa ukhona owaphuma le mbuzi zikababa, omunye waphuma lekhuba likababa. Inkantolo ibisisithi buyelani enxweni liyelungisa ukungaboni ngasolinyela. It's not possible ngoba ma inkantolo isithi ababuyele kuma-structures e-MDC awasekho lawo ma-structures ka-2014 asa-exist. So mina ngiyazibuza nje ukuthi kanti le nkantolo lezi zisebenza njani esenza sole thina ukuthi hayi lezi nkantolo maybe zi-politically motivated. Ngiyabona futhi lamanye qembu lapha aphikisayo abajabulela ukuhlukunyezwa kaNelson Chamisa. I'm telling you, mabeqeda nge-MDC Alliance bayabuya kulawo maqemba ajabulayo ngoba siyabona nje ukuthi le nto le kulesandla semfene la isandla sezepolitiki. Mina futhi into engiyifisayo ngomakhuphe bemfisa ukuthi ngabe engahlanganela lamaqembu onke akithi, kungaba ngozap lapho omthwakazi Republic Party kube MDC kamakhupe labo ilish benzi alliance singumthwakazi benzi alliance yamaqembu onke akithi kwamthwakazi thathe onke ama city akithi beke into yabo leyo yokuloka besilwa ngoba at the end of the day umakhupu usebenzela abantu base Harare abazokumsiza ngalutho ngiyabonga basakazi ngokuhlala la ithembisa
isobonani sobonani sobonani basakazi be studio 7 lani balaleli lonke hayo okhulumayo nguzamani eplam kodwa esigabeni ngiphuma empandeni esigabeni semzaza hayi corona ish nasebutswana lapha hayi bathi lockdown sisibulele hayi sisibulele phela sithona ezindlini akuphumeka kuhambeki hale ndlala ezindlini lapha sisichaya kakhulu sisichaya sibili kakhulu balalela hayi hayi kodwa inkosi khona balalela nithemba ukuthi wonke umuntu nje hayi kuzophela sokhohlwa ngakho lokho sizokhohlwa ngakho shuwa balalela hayi ngiyabonga ukukhuluma labantu be studio 7 donke balalela into ekhona ngiphela singabeka kuNkulunkulu lento kuphela ukuthi hayi inkosi yekwaziyo kuzolunga
hey silalele siyabona siyezwa ole ndlebe wathi uyezwa ya ungathathi indlebe uhloma ngapho lwethutha ngapho uvale indlebe ungezwa ukuthi corona idangerous ya kuqakathekile khona ukuzivikela ungathi ukuhlala endlini ungahlala ezendlini kodwa ungela kudla kodwa bathi faka nale maski la uthelethele la ubona ukuthi abantwana balala bedlile ukuthi uzivikele wena kuqakathekile kakhulu hayi kuzophela asithembe kuNkulunkulu wonke vele sikubeka kuNkulunkulu ngamandla kaThixo kuzophela sicalakathe ukuthi sithandaze kuphela uNkulunkulu uzasiza uzasiphendula kwenye ilanga hayi mina ngikhuluma ngukhuphe ya ukhuphe kuphe womsteadi ya ilapho embuya khona ime ngikhuluma ngalesi sikhathi hayi uNkulunkulu uzasiza kuzadlula kwiCorona sabe sisenze lokho esiqhuqhubele nje ngathi khona phesikhona siqhuqhubele asikwazi ukungenza kanti kwethu ndakuthi but hayi khona siyathova khona okunje okokuthi hayi okuthi lathi sifake emlonyeni sisafake emlonyeni asazi njalo kumbe baza estenda kula amalanga asikwazi bangaestenda kulapho sizogumula emuva ngabe sekurongo phela lapha loko sokutshintsha ibhethu endodeni hayi sokurongo sibili siyabonga futhi xo makasikho
ukuzithoba langenhlonipho balaleli be-Studio 7 sisalibonani umhlaba wonke ujikelele abamamela e-Studio 7 igama lami nguNjabulo wakoDube isibongo ngibuya ekhaya eZimbabwe esigabeni sakwaMadlambuzi emkhomeni ngizikhulumela nje bathandekayo ngicela ukubuza ukuthi njengoba singapha thina emazweni kwabamhlophe lithi siyenze njani nabantu laba esingabatsho ukuthi baphila maphilisi omhlala bazenza kanjani njengoba besemazweni akwabamhlophe bazophila ngayiphi indlela kanjani ngizibuzele kanjalo njengoba ngizibika kubana ngiqhamuka kuphi esigabeni sakuphi nginje bathandekayo ngumuntu wezinyoka ngiyisangoma ngizibuzele njalo kubana njengoba sinje siyizangoma umthetho asiwuyali kodwa ngizibuzela mina kubana kungenzakala ntobani kubana mali ngadedela nathi njengezanuse sibonisane njengezanuse kubana lolu bhubhane singalumisa kanje ngoba ngizanke ngizwe nelizwe lilodwa noma liqhamuka kumnini lizwe wethu umnangagwa kubana uthini ngoba uyazi ukubana ilizwe lakhe lilezanuse ukubana ngatsho kubana abantu bakhe bayimele le ndawo yebo iyasiyala ukubana lubhubhane lungafuna kubana umuntu aye esibhedlela kodwa lasesintwini kuyangena njalo sinje silamathwasa emzini yethu silabantwana babantu abahleli emzini ngizibuzele ukubana okhithwayo kumele ngimhambise kiwo ngalesi sikhathi saleli gcikwane ngimenza kanjani umntwana bantu ehleli esemzini wami ngiyabonga kakhulu bathandekayo lapheli khona lonke ngithi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu esithumela wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. ingcwethi zempila kahle zithi akula sigaba ngitsho lesisodwa eselizwe lemelika esesilungele ukuvulwa kulandela ukuvalwa kusatshelwa ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inani lababulewe ligcikwane leli elizweni lemelika jikelele selisedlula inkulungwane eziyisikhombisa 78,000. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika unkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala esigabeni seWashington State. Sambuza ukuthi umumo unjani lapho akhona.
Sasivele imisebenzi esetshenziswa ngabantu abamnyama yiyenza ukuthi abantu abamnyama babe kudenja kakhulu ngomkhuhlane. Ayisikho ukuthi singatsho ukuthi kumbe abantu abamnyama kabaziphathanga kumbe kabalandela umthetho kahulumende, bayawulandela kodwa ngendlela esisebenza ngayo. Ungahamba ezibhedlela uzathola uthonesi yibo abaningi, yibo abatshayela amabhasi, yibo kuthiwa ngabe essential services. So even thina sihlezi sisebenzela ezindlini ngoba abanye abantu bona kabalayo indlela abangasebenzela ngayo ezindlini ngenxa yokuthi ngabantu laba nokuthiwa bakwi-essential services ezingeke zivalwe. Yikho mina ngibona nganikho ukufaka abantu abamnyama engozini yokuthi babe yibo abagulayo. Kodwa kulusizi ukuthi elizweni elingakho kuthiwa kule democracy njalo uthiwa khona ukubandlululwa sokwaphela kodwa abantu baloku bebandlululekile baze bayebanjwa ngumkhuhlane.
Ezinye izigaba kumbe ama-states asevuliwe akade evaliwe ngesikhathi lesi esegcikwane le-coronavirus. Lina khona ngapho kuthiwani kuzavulwa nini njalo kuyathembisa na ukuthi igcikwane liyaba seliphelile?
I-Washington State ngeyinye yama yezindawo abangavulanga. Ugovernor uthi yena uzavula i-state ngamaxeka ngamaxeka, uzakhangela lapho kuvuleka khona ngoba kuleli viki i-stage 1 sikuyo kuvulela abantu abasebenza ku-construction laba bakhayo. Kodwa kulezimiso ezifakelwe abantu abaku-construction ukuthi babone ukuthi abantu babo basebenza njani. Abantu baloku besebenzele ezindlini njalo nje njengoba ngike ngatsho amanamba akhanya ayehla abantu aba-affectwa legciwane njalo labantu abasichiyayo. Lo umkhuhlane nxa silalela ukuxwayisa kwabantu abangodokotela incitshi zakhona, ngabona ukufuna nje ukuthi abantu bake bame izindawana zonke kungabi lokuxokozela ngoba lapha amazwe alapha ngithi sinye-statelessinye sehlukaniswa ngama-bridge kumbe ngimgwaqo. So nxa kungaze kuvalwe i-state esisodwa, nxa sithi lapha e-Washington ingavula kuyafana nokuthi i-Oregon layo ivuliwe ngoba abantu baya abanye bahlale e-Washington State besebenza e-Oregon kumbe bahlale e-Oregon besebenza e-Washington. Mina angilalwazi lwalokhu ngenxa yokuthi angilalwazi lwe-public health kumbe lemithi. Kodwa ngibona ngani laba abantu abasixwayisayo baqondile ukuthi ke sine sibone ukuthi inamba ziyangaphi.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni esesigabeni se-Washington State. singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele indaba ebezikhokhela. Sekwedlule phose iviki kungela muntu otholakale elegcikwane le-coronavirus elizweni, khona sekuhlolwe abantu abedlula inkulungwane ezimbili lanhlanu. Elinye njalo ihlekana lezalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eselibalekela indlala likhangelelwe ukufika emngceleni weBeitbridge lamhlanje. Umsitheli uRegistrar General uMnumzana Clemens Masango ubotshiwe esetheswa icala lenkohlakalo ngemva kokuthenga imota ezinhlanu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi lingasilalela njalo ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.